Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Kwalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 8 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane phose ezisithiyakalombili. 7,919 yasebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe yemhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu lasithupha 36.2 million.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts. 210,000 dead people in our country in just the last several months.
Sezindala zombili edolobheni le-Utah. Kungxoxo mpikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika uMnumzana Mike Pence engqikela nalo unkosikazi Kamala Harris owebandla lamademokrats onguye owakhethwa kuba ngozasekela uBiden enganqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika.
Incwadi leyi besihambisa sisiyatshela uminista ukuthi we are not happy ngendlela ahengla ngayo indaba kapresident uNgazuri.
Abenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU sebethule isicelo sokuthi omunye wabo uThakuzwa Nganzore akhululwe ukuze alungiselele ukubhala imihloliso. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7,919 asebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe, kwasinda abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6,441, labulala abedlula amakhulu amabili 229. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1.5 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lasikhombisa 37,387. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu lasithupha 36.2 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1,057,043 kubika abekolejini leJohns Hopkins University laseMelika. Umongameli Donald Trump welemelika uthi akasoze yaphatheke kungxoxompikiswano lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats ancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli wemelika kulandela isinqumo sokuthi lolu hlelo alusoze luqhutshwe mathupha njengakuqala kodwa luzabe lokumabona kude. Ikomishini eqoqa lezingxoxompikiswano eye-US Commission on Presidential Debates ithi lesi sinqumo ngesokuvikela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Lokhu kulandela njalo ingxoxompikiswano eqhutshwe edolobheni le-Utah ngumsekeli kamongameli Trump uMnumzana Mike Pence engxikela nalo unkosikazi Kamala Harris obandla lamademocrats owakhethwa ukuba ngumsekeli kaBiden enganqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Okuningi ngalolu daba lokwenzakale kungxoxo yayizolo asikuzweni kudaba esilethulelwa ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
I-US Commission on Presidential Debate ithi ingxoxo-mpikiswano le izaqhubeka eMiami eFlorida njalo uMnumzana Biden ubevumile ukuthi uzaphatheka kuyo. Kodwa uMnumzana Trump yena olokhu eselatshwa igcikwane le-COVID-19 uyakwala lokhu. Kungxoxo-mpikiswano yayizolo ngemva kokuphikisana nge-COVID-19 unkosikazi Harris uncome uMnumzana Biden ngokuthi inhlelo zakhe zigxile kwezokuthuthukisa abantu abaswelayo. Kodwa umongameli Trump uthuthukisa izinothi.
On the issue of the economy, I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden. Joe Biden believes you measure the health and the strength of America's economy based on the health and the strength of the American worker and the American family. On the other hand, you have Donald Trump, who measures the strength of the economy based on how rich people are doing.
Kodwa umnumzana Pence uthi umnotho welizwe sowathuthuka njalo badala imisebenzi eminingi selokho uMongameli Trump wathatha intambo zombuso.
President Trump cut taxes across the board. Despite what Senator Harris says, the average American family of four had $2,000 in savings in taxes. With the rise in wages that occurred,
uzuzelele amazwi kaMongameli Trump ukuthi uMnumzana Biden uzabuyisela inhlelo lezi emuva kwezamalungelo abansundu abahlala eMelika. Unkosikazi Harris usole ukubulawa kukankosazana Breonna Taylor ngamapholisa wena athi kwakuliphutha ngoba engelacala. Kodwa uMnumzana Pence uTaylor nxa yokusola lokhu akufanelanga abantu benze udlakela betshengisela. UMnumzana Pence ube wangenela kunkulumo kankosikazi Harris engakaqedi lanxa kungabanga lengxabangxoza njengalokhu okwenzakala kungxoxompikiswano edluleyo phakathi kamongameli Trump loMnumzana Biden ababephazamisana okungapheliyo.
Well, let's go. But Susan, this is important. Mr. Vice President, I'm speaking.
I'm speaking.
You were afraid they could kill them.
UMnumzana Duma Pimema ingcwethi ecubungula izombusazwe ehlala edolobheni leDallas eTexas eMelika usichazisele ukuthi kungani laba bobabili beziphethe ngcono.
UMnumzana Pence isikhathi zonke uzibamba kuhle njengomuntu ongumKrestu, njengomuntu oyi-seasoned politician. Into of course esihluphayo sonke ukuthi umuntu onjengoPence yindaba elokhu emeceleni elokhu isebenza lomuntu onjengomnumzana Trump. Sikhangele ngapha kwelinye icele unkosikazi Harris uziphathe kuhle, uyakhuluma kuhle nxa esemsebenzini wakhe kusenate njengengusenate kwakathesi eligqwetha ingabe ibuye kusenate elikhulu ke-state ye-California. Uyakwazi simile ukukhuluma njengomuntu ophakathi kwe-court etshutshisa indaba yakhe eyifake ekugcineni.
Bahlafune okunye okugoqela ukuguquka komkhathi, ubudlelwano lele-China lele-Russia, ukulwisana lamalwe cacha isimuslim edlulisa amalawulo, ukuphathelane lamalungelo okukhupha izisu kanye lokuphathwa kwabantu abavela kwamanye amazwe ama-immigrants. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Mandla Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ohlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika.
UKamala Harris usukele ekugcineni kodwa usuke ucine esephambili kukaPence. Ugcina selemcito okwedlula uPence, engani uyadlala, engani kakho serious, kodwa wagcina esephambili ngemcito.
Ungathini ngempendulo kaMnumzana Pence eyokuthi uMongameli Trump uza kwamukela impumela yokhetho enganqotshwa?
UPence wenze yonke into akade fanele ayenze ukuthi aphakamise uMongameli uPresident Trump, kodwa-ke kusobala abantu bayazi ukuthi hhayi into akade ikhuluma kazikho. UMongameli Trump uyaziwa ngabantu nje. Inkulumo kaPence ukuthi uyabophisa abansundu kakhulu ngesikhathi engumthuthisi eCalifornia kakhulu, lokho kuyaziwa sibili. Angazi ukuthi uzakufihla njani lanxa ezamile, kodwa hhayi, kukhanya sibili ngumuntu owayevele i-justice system e-California kayikho kayiqondanga, ibile kungaqondanga lakhathesi. Njenge-justice yonke nje e-America ekuphatheni abansundu iyehluleka sibili kakhulu ngoba bayavalelwa.
Bahlafune okunye okugoqela ukuguquka komkhathi, ubudlelwano lele-China lele-Russia, ukulwisana lamalwe cacha isimuslim edlulisa amalawulo, ukuphathelane lamalungelo okukhupha izisu kanye lokuphathwa kwabantu abavela kwamanye amazwe ama-immigrants. Oliver Lelisayo yimi usithandekele Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abafundi bemakolitshini lamayunivesithi benhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinasu sebethule isicelo kugatsha lwezemithetho kobulawayo sokuthi omunye wabo ukhokhela inhlanganiso le utakuzwangaziwore obotsho wavalelwa ngenyanga edluleyo akhululwe ukuze yenelise ukulungiselela ukubhala imihloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezinasu bethule incwadi yabo yesicelo lesi emahofisini ogatsha lokwahlulelwa kwamacala eTradegold kobulawayo namhlanje emini. Ungaziwore ubotshwe ngenyanga edluleyo kampandula ngenxa yokutshengisela okwenziwe phambi kwamahofisi enkampani yezimota eyempala Car Rental, yena labanye befuna ukuthi inkampani le iveze ukuthi ngobani abahlawulela imota eyasetshenziswa ukuthumba elinye lama alunga ezinasu uTawanda Mucheyiwa. Umnumzana Jingani Shoko unobhala wezinasu uthi abathabanga ngendlela okuphathwa ngayo icala likaNgaziwore.
Incwadi leyi besihambisa sisiyatshela uminista ukuthi we are not happy ngendlela ahengla ngayo indaba kaPresident uNgaziwore.
Umnumzana Benon Ncube ongumgcinisihlalo wezinasu esabelweni seMidlands uthi umongameli wakhe ulamalungelo okuthi abuze nxa kulento angayizwisisiyo.
UnguPresident wama-students and umcheyiwa uyi-student, so nxa ebuza usemalungelweni akhe ukubuza, and the reason why ebuza yikuthi indaba yakhona yayikhanya ingela muntu oyihambelayo as far as police duties are concerned. Phezu kokubuza khonokho yena nguye obotshwayo. Lapha thina sazisisa ukuthi abantu okumele basilinde bona basivikele nxa sokuyibo abakhona thina sithwala nzima.
Umnumzana Ngonitsashe Nkomo ofunda eLupane State University uthi bafisa ukuthi bathole ukulungisiswa njengabantwana ngoba vele kusasa labo.
Ngemva kokubana sithumele ipetition yethu kuminister yokubana sithole ijustice kumkhokheli wethu weZimbabwe National Students Union, njengoba sikwazi ukuthi ngaphandle kokuba ngumkhokheli, ngaphandle kokuba ngupresident weStudents Union, laye ungumntwana wesikole. And njengoba sibona izikole emalangeni zivuvuliwe right now, amanye ama-institutions for up to 2 or 3 weeks bavulile izikolo zabo. Laye ngumntana esikolo kumele abesesikolo, laye uminista ngithemba lapha khona ungubaba ulabantwana besikolo basesikolo. So angazi ukuthi uminista yena uza kuthetha njani. Silesifiso njengabantwana, ngabe labo bakubona njalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bathi bazimisele ukuthi balwele amalungelo abo ngoba kufanele baphuthe izifundo zabo. Ngakho ke uNgaziwore kumele aphiwe ithuba lokuthi alungiselele imihloliso njalo ayibhale. Igqwetha ebeliphelekezele amalunga ezinasu lenqambe ukukhuluma lentathela izindaba. Umphathintambo obona ngokwahlulelwa kwamacala umnumzana Ziyambi Ziyambi ubengaphendula ucingo lwakhe, kodwa udaba lukaNgaziwore belusemthethwandaba ngolwesibili lwayona le iviki lapho umahluleli wedale le-High Court uJustice Stevenson Foroma athe usake ame ukwethula isinqumo sokuvumela loba ukungavumeli uNgaziwore ukuhlawulela isibambiso se-bail. UJustice Foroma uthe njalo amalunga aphatheke kudaba lolo azakwaziswa ngesinqumo sedaleleli nxa sebeqedile ukulukhangelisisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abaphathi sikolo bakhuthazwa ukubana bake bame lawo ukuya emsebenzini ngalesi sikhathi ababalisi bekhalala umsebenzi. Abafundi labo babikwa sebekhwabitha ukuya esikolo besazi ukubana bazatshona bezidlalela labangane kungela ababalisi kulo mphathi sikolo kuphela. Ngale ndlela bezifaka ingozini yokuthelelwa iCOVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo imunyethwe encwadini elotshwe ngunobhala jikelele weyinye inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, umnumzana Tapson Nganunu Sibanda. Umkhokheli weZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uchasisa kabanzi ngokumunyethwe yile ncwadi.
Lokhu kuzakwenza ukuthi abantwana balahlekelwe kakhulu nxa bethe bahlangana lokungaphatheki kuhle ezikolweni, ngoba bazabe sebengena ezintweni ezilokuganga phakathi, kanti njalo ke bazangena futhi njalo bathelelane umkhuhlane we COVID-19 uyakhuthazwa ke uSibanda kanye lenhlanganiso yezimtha ukuthi hayi lina baphathi bezikolo yekani lomkhuba wenu ngoba umkhuba lo wenza kubonakala sengathi ukhona okwenzakala ezikolweni kathi sidonsa nje ubulembu emehlweni wabazali wabantwana.
Kwagcizelelwa yisikhulumeli kwenye inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Nation Mdzichirwa.
Thina njengenhlanganiso sayenza i-surveying lwesibili sathola kule about 2% yababalisi US esikolweni, so singakhangela abantwana ikakhulu bo-form 4 bayenza an average of 8 to 10 subjects, bo-A level an average of 3 subjects. So singakhangela ababalisi lawo abasezikolweni abaningi bangkhona abatrenilanga ukuthi bafundise ama-subjects owenziwa labantwana wona lawa. Abantwana bayatshona behlezi bengafundi, so kungcono izikolo zivalwe until sesilungisile indaba yeholo lohulumende, ngoba at the end of the day abantwana bayagcina beyenza okungizwa ezikolweni.
Umnumzana Shelton Ndlovu uthi lanxa kubuhlungu kuye njengomzali ukuthi isikhathi siyahamba abantwana bengafundi, uvumelana lenkuthazo yabezimtha esithi ngoba kubeka abantwana engozini zokuganga kanye lokuthelelana i-COVID-19.
Akuncedi ukuthi bahambe amatisha engekho, bazawe besebenza bani njalo labantu abethu asezukubasenda esikoleni isikwazi ukuthi into azimanga kakuhle.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa udaba lweholo lezisebenzi zakhe. Umsekeli wogatsha lwezemali umnumzana Clemence Chiduwa utshele umhlangano eChinoyi ukuba uhulumende uphakathi kokubona ukuba anikeze izisebenzi zakhe okunganani kusikhatshana esizayo. Ukuze lokho kufezeke, uChiduwa uthi kumele kube khona ukuthula uqobo.
What is needed is positive peace. So positive peace.
Okudingakalayo ukuba khona kokuthula uqobo. Ukuthula uqobo kuchona. Utsho ukuba kube khona indlela zokukhulumisana. Ukuthula uqobo ukuthi khona kumele kube lokukhokheli uqobo. Ukuthula uqobo yikuba khona kokusebenzisana naye wonke umuntu ukuze zifezekele izinhlelo zeVision 2030. Sidinga ukuthula uqobo.
2030. We need positive peace.
Kodwa abenhlanganiso zababalisi zonke nje elizweni bathi makwenziwe khona manje lokho okufuna kwenziwa nguhulumende ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe, ngoba sebekhathele ngezithembiso ezingafezekiyo. Ababalisi bathi sebeyinhlekisa hathi eZimbabwe uphela kodwa lasemhlubulweni wonke wezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Inkampani ethulela uZulu ukulingisa kumabona kude eSign World Group ithi isivala indawo ezifika phose amakhulu ayisithupha 536 kwele Melika lezedlula ikhulu 125 kwele Bhiltani ezingaphansi kwenkampani yeRegal Cinemas. Ithi okwamanje abantu bayesaba ukungena kuma-theaters emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokwesaba ukuthi bangathola umkhuhlane we-COVID-19. Amalutsatsha awe-Islamic State aqala ukuhlasela kule Mozambique ngomnyaka ka-2017 kubikwa ukuba lokhu ethwalise nzima abantu eCabo Delgado. Uhulumende wawela Mozambique usefake ibutho elihlobe laphelela endaweni le ukwenzela ukulwisana lamalutsatsha la adlelana le-Al-Shabaab. Imbongi elodumo edabuka kwele Melika uLouis Gluck usethole isicoco se-Nobel Prize in Literature. UGluck uzelobe inkondlo eziningi ezithakazelelwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Wake wathola izicoco ezifanayo eziveza ukukhalipha kwakhe ekulobeni inkondlo.
UNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe abe-MDCT sebengene edale le-House of Assembly lele-Senate bethatha izikhundla zalabo ababaxotshisayo besithi badlelana le-MDC Alliance kaNelson Chamisa. uMakhube uthi lokhu kwenziwe kulandelwa isinqumo sedalela phezulu ele Supreme Court esithi uChamisa kangenanga esikhundleni sikamongameli weMDC kulandelwa isisekelo sebandla. Abanye ngabachayela uMakhube ihlombe, kube labanye njalo abamsolayo besithi uveza ukuba udlelana labezanu PF. Iningi lithi awucaci ukubana abeMDCT baza kwenzelani uZulu ngokuthatha lezo zikhundla zephalamende leSenate. AbeMDC Alliance bona besithi okwenziwa nguMakhube yikuqakathekisa ukuthola izikhundla, hatshi ukulwela intando kaZulu. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo oweMDCT lomnumzana Ndaniso Mpande, isakhamuzi seGwanda esithakazelela ezombusazwe.
Abantu beZimbabwe sebezothola irepresentation eqinileyo ephalamente, ngoba thina ephalamente umsebenzi wethu yikuyolwela bona ukumeka sure ukuthi imisebenzi iyatholakala eZimbabwe. Izikolo ziyalungiswa, izibhedlela ziyalungiswa, ngoba besikubona ngamandlwane nje, ngoba akula challenge bikhona ephalamente, akula ma-debate ade senziwa athuthukisa abantu abaningi nje ade besephalamente bebelapho nje just ukuyo nje ama-pics benikezwe izimota, banikezwa ama-allowance, kodwa kungekho okwenzakalayo okubonakalayo okucacayo okutshengisayo ukuthi abantu laba basephalamente ukuthi ba-represente isizwe.
Babumpa nje ukubona njani khonokho kwenziwe nabantu laba abakuMakhube?
Okuzwisa ubuhlungu yikuthi ngapha inhliziyo yabantu ungani futhelele, ungani abantu abakuzwisisa ukuthi kungkhona kuvumakelekile kumbe akuvumakalanga ngokomthetho. But ke mina ngokubona kwami ngendlela okwenzakale ngakhona kusemthethweni, akulanto esingayenza, akulanto esingayitshintsha, abantu kuphela bakwamukele njengoba kunjalo.
Abantu kumele bamelele ukuthi batholane kukho konke lokho babuma.
Ukhetho luyeza ngo-2023, sokumele abantu balungiselele ukuthi okay, senza kanjani ukuthi sithathe umbuso from izanu. For 37 years ilizwe lethu selimoshakele ngabantu bezanu, ilizwe selibolile, izikolo, izibhedlela, konke nje ku-on the ground akulamsebenzi. Amagraduate bagraduata every time from ema-university but akulamsebenzi. So thina inhloso yethu sekuyukuthi sibuye lamacebo esizowapresenta ebantwini, imanifesto yethu ukuthi okay, sizobalethelana abantu, sizokwenzelana abantu ukwenzela ukuthi bakhethe ngokuhlakanipha ma kubuya i-2023.
Ye, babu Mpande uyakhuluma lapho umoya ukuthi kukhona abakulungisela abantu. USeGwanda khonapho ubona ngani baphuma la?
Manifesto yabo ayihle vele iqale khona izolo kuze kuyefika lapha isikhathi se-election. So balomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi bewuyenze kusiyafika i-election. Kumele ukuthi konkona bebe ngabantu abasebenza gadalala, njalo imisebenzi yabo kumele ukuthi ibonakale, ingadingwa ebantwini. Abantu kumele ukuthi bebekwazi ukuthi hayi amadoda lawa ngene ngesikhathi esifitshane kodwa bachove bayafika laphana. So sikhangelele kibo thina. Akuhle kube yimanifesto ukusebenza kwabo, kungabi yiliyani imanifesto yokuthi ngikhona kusazobhalwa phansi ngikhona sesiyikhuluma. No, abahle besebenze yone leyo manifesto kaJesu.
Imanifesto bani babumoyo ngamafutshane sibili, kuyini okubambekayo ongathi nanko esiyakwenzela abantu?
Ya, ngivumelana layo umfowethu Mpande ukuthi imanifesto akumelanga kube nje liphepha elibhaliweyo ukuthi thina sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. I-manifesto kumele ibonakale ngezenzo, kumele kucace ebantwini ukuthi sesile representation, sesidalapho esingakhalela khona, sesibona intuthuko, siyibonile imigwaqo esiqala ukulungiswa, sibonile ukuthi ama-water sewage lawa angene emanzini abantu aseqalile ukulungiswa. I-manifesto yethu izobonakala ngezenzo, ngoba kuningi njengoba ejinga umfowethu umsebenzi mningi kakhulu okumele wenziwe, ngoba ilizwe selibhidliziwe. Thina ma sizobonakala sikwanisa ukuthi sivuselele ama-industry obulawayo laphana abantu baqala ukusebenza, silungise imigwaqo, kungabi ne-shortage yamanzi, amagesi, izibhedlela, imithi ingashoti, abantu bakwazi ukuyelatshwa. Yikho okuzobonisa, ezobonisa ukuthi sesisebenzela abantu thina, yikho besikulwela isikhathi sonke, yikho silokhu esikulwela namanje.
Izithembiso babuMpande selathenjiswa kusukela ngo-1980, salenza lalokhu, silenzele lokhu nalokhuyana. Izithembiso zikaMoyo uyazithemba?
Hayi, angizithembi sibili. Yikho ngiqina mina ngokuthi kuthiwa kungezenza okungamazwi. Ngiqina ngokuthi konkona hayi, obaba umoyo bekele ukuthembisa kaba yenze nami kanti sebengelile sebephakathi bawuthethe umbuso abasebenzeki sikho lapho sifuna ukubona khona ukuthi konkona kambe balungele yini ukuthi konkona bekhokhele leli lizwe abasebenzi
moyo ngamasonto.
Yes, wonile iminizolo udokotela uThokozani Khuphe niya istatement ngaphandle kweParliament mabeqeda ukuswa yini eParliament. Uhle wachaya vele umgwaqo wegijima. Kazange aphikeleze siyalelale ukuthi kahle kahle umsebenzi weParliament ngokuthi kwenzakaleni.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Ndaniso Mpande isakhamuzi saseGwanda esithakazelela izombusazwe lo mnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo we-MDCT kwele Melika belo Gibbs Dube we-Studio 7. Izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo kakhilikithi edlalwe izolo kumncintiswano weZimbabwe Cricket National Premier League.
Kabe kulusuku lwesibili lwemidlalo kumncintiswano kakhilikithi owe-National Premier League njalo umdlalo ubuphakathi kweqembu leHarare Kings kanye leliyamakhosi awusafikanga emaphethelweni ngenxa yezulu ebelisina. Lo mdlalo ubusenkundleni eKwekwe Sports Club njalo ukuna kwezulu bese kudale ukuba kuhlelwe ukuba kudlalwe phakathi kwama-overs alitshumi lathuba nembili kodwa izulu lisuke laqina umdlalo wahle wamiswa. Akusuwo wodwa umdlalo ophazamiswe lizulu njalo intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwarira uthi lokhu kuzakuba yinhlala yenza kulo mncintiswano.
Imvele eminengi imidlalo ezaphakamiseka ngenxa yezulu njengoba thina njengesizwe singela inkundla ezivalekileyo. Kumele sibatshayele ihlombe kodwa abeZimbabwe Cricket ngokuvuselela imincintiswano we-National League ngoba upha ithuba abadlali abangekho kuqembu lesizwe ukuba bebonwe zinkokheli zeqembu lesizwe.
Omunye umdlalo ophazamiswe lizulu ngokuphakathi kweqembu le-Queen's Sports Club le-Great Zimbabwe Patriots bona uqhutshelwe enkundleni ye-Queen's Sports Club koBulawayo njalo ucine uqala sekuganxeme ihola lethumi lambili yemini. Lo mdlalo ufike emaphethelweni iqembu le Queens linqobe nge 44 runs. Umdlalo ubuphakathi kweqembu le Midwest Rhinos kanye le Gladiators ufike emaphethelweni ele Midwest Rhinos linqobe nge 148 runs. Iqembu le Midwest Rhinos yilo eliqale ukuchaya ibhola lathola ama runs angu 306 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba minembili kuma overs angama 40 lanhlanu kwathi ele Gladiators seliphendula lenelisa 158 runs kuma overs angama 33 lanthathu. Lo mdlalo ubusenkundleni Harare Sports Club njalo kapteni weqembu le Midwest Rhinos uTerisai Musakanda nguye ukhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokuba etshaye amaruns angu-142 ngamabhola angu-117. Umdlalo obuphakathi kweTakashinga le-Easterns ngaseTakashinga Cricket Club uphele iqembu leTakashinga linqobe ngama-wickets amathathu. Iqembu le-Easterns yilo eliqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaruns angu-101 kuma-overs angu-27.3 njalo lilahlekelwe ngabadlali abalitshumi. Iqembu leTakashinga lithe seliphendula lathola amaruns angu-105 sekuphele ama-overs angu-26 njalo lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Singeke ehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7919 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu lasithupha 36.2 million. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguFrancis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.